kutsho ukuthi kuna kulento engahambi kuhle kubhodi le ezeki andingakho ke nxa kunjalo kusafuze ubana umongameli akukhangelisise njengoba nje uLovo Maduku igqweda esilaziyo sonke libhalile libhalela uSpeaker of Parliament likhuluma ngodaba lolo. Nxa kunjalo kuyabe sokutshengisela kubana izeki ngokwayo sokumele ithukululwe kubunjwe kutsha, ngoba into zonke kumele zenzakale zilandela umthetho okhona.